khombisa ngokusobala ukuthi kukhona okunuka santungwana abezana uPF bayakhalakhala bayacabangelana basolelana bayisola inhlanganiso ekhangela ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission abeTCC labo bayakhalakhala abanye labo bakhalakhala ukuthi bangabe beqile bezelwe sasithe eBoreni nxa kudlala inguqu ungabona wonke umuntu ekhala kutsho ukuthi kukhona okukhona okungabe kuqondile mhlawumbe kwesesikhathi urefuli unompembe angabafeki kakhulu amabandla ngoba nje sebejayele ukwenza into zomgunyathi lokuqilibezela omunye kuyabe sebona ngani iqembu lakhe liqilibezelwe so kukhombisa futhi ukungahlaliseki komumo lokungathembani kwabantu beZimbabwe kusungathi ngesilungu yipolarization so ukuthi lanxa wenze kuhle kangakanani endaweni ezinjengeZimbabwe ele polarization esingayibeka ngekuselibala esindebele sithi polarization uyasihlala usolwa nje njalo nje ngoba omunye lomunye ufise ukuthi ngabe izekhi ibidonsele ingubo lapha yena alele khona kodwa izekhi ayisenzanga njalo so yikho kudala ukuthi kube lokukhonona ngamabandleni wonke omunye lomunye ebona ngazana ukuthiwa uqilebezelo
ngokubona kwakho uhlelo lolu lo delimitation lungaba lwenzwa ngendlela yokuthi kugcilibezelwe na kukhetho oluzayo kumbe kwenziwa amaphutha nje kuphela
angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyenze amaphutha la akhona asolwa ngabantu bonke behlose ukwenza njalo ngoba khonoko ukuthi abezana uPF bakhalakhala abeTCC bakhalakhala lalabana lawo bakhalakhala lengcwethi lazo ziyakhalakhala kutshengisela ukuthi bebengayenzi lawa maphutha bejonge ukudonsela ingubo kolunye uhlangothi kumbe kuhlangothi olulodwa ngamaphutha angayenziwe mhlawumbe ukuthi sesikuthi yicapacity ukuswelakala kwecapacity icapacity challenges mhlawumbe kunye ngamaphutha abe siwabona ngani ngamaphutha kodwa bekungelanto abangayenza njengakobulawayo kade kungelanto abantu bezimbabwe Electoral Commission abangayenza ngaphandle kokuthi benze konkhana abakwenzileyo bebhoda bekhekheleza bengenangena ngapha bedinga ukuthi ama-constituents abe labantu ngoba abantu bakithi kobulawayo inani labantu ababhalisileyo ukuvota bekwezindawo amanye ama-constituents abengasaphumi so basebesenza khonokhana kube bekhekheleza bepheceleza bebhoda ngapha bedinga ukuze inani lama-constituents ethu asale elishumi lambili otherwise ngamanye amagama alubana kabenzanga khonokho abakwenzileyo alubana eBulawayo isele isilama constituency angu-10 kumbe angu-9 so khona lokho kwenzeka ukuthi abantu babone ngazani ukuthiwa into kazihambanga kahle bese kusiba labanye abezombusazwe abacabanga abamabandla ababona nganjani ukuthiwa alubana ikumiswe ngendlela ethile bona babezaba le advantage so kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithe mina yipolarization ngaphambilini ukuthi akusathi akuthenjwana omunye lomunye la ubesifisa ukuthi ngabe kwenziwe ngentando yakhe.